Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 16 Mabasa 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ukuqansa kwenani labantu asebefunyene belegciwane le-coronavirus wobulawayo lisuka kwabahlanu lisiya kwabalishumi ngelanga linye izolo. Sokwethuse abantu abaningi kuleli dolobho.
Ngiyalixwayisa ngesikhathi leso ukuthi asibekezele nini sihlale nini ezindlini njengokuxwayiswa kwethu. Ngenxa yokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 ngumkhuhlane okhona njalo umkhuhlane osingenile kakhulu edorobheni lethu lakoBulawayo.
Seliqongile inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane woqhuqho lwe-malaria eGwanda South laya kwabayisikhombisa.
Sihambela eklinika, wafika watest malaria, wasebanjwa malaria, wahlatshwa amajekiseni angu-2, waginyiswa lamaphilisi angu-2, kwathiwa simhambise eManama, wafika lakho watestwa futhi malaria, wabanjwa futhi malaria, wabesehlatshwa amajekiseni angu-2, wafakwa lamadrip angu-4, wagcine sefakwe ku-oxygen, phaka saphefumuli kuhle.
Lo nyaka lapho ilizwe lifikisa iminyaka engamashumi amane, lokhe latholayo uzibuse, uZulu, ingcitshi zezempilakahle, abasebenza ezibhedlela bakhala ngesimo esibi sezempilakahle elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuqansa kwenani labantu asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus obulawayo lisuka kwabahlanu lisiya kwabalishumi ngelanga linye izolo. Sokwethuse abantu abaningi kuleli dolobho. Ugaja lubona ngezempilakahle lwazise izolo ntambama kubana phakathi kwabangamashumi amabili lantathu abahlolwe izolo kobulawayo abahlanu babo batholakale belegciwane leli. Lokhu sokusitsho ukuba eZimbabwe jikelele abantu asebefunyenwe beleleli gciwane sebengamashumi amabili lantathu njalo asebefile balokho bebathathu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula kancane izigidi ezimbili 2.1 million. Wabulala inkulungwane ezilikhulu lamashumi phose amane 138,487. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasikhombisa 17,247 labulala phose inkulungwane eyodwa 910. Abezempilakahle kumasipala wakoBulawayo bazise namhlanje ukuba naphakathi kwabahlanu laba abafunyenwe belegciwane le-coronavirus izolo abane babo bangamalunga omndeni munye lo munye osebenza kwesinye isibhedlela saleli dolobho. Ngokuqansa kwaleli nani idolobho lakoBulawayo yilo eselikhokhela eZimbabwe yonke ngenani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19. Le yinto eyethusa izakhamizi kanye labezempilakahle bona abathi uZulu kumele ahlale ngasemakhaya achiyane lomkhuba wokuhamba-hamba. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnumzana Ivindo Siziba unobhala wezina uthi bamadasadasa bezama ukuthi bazilungiselele ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo.
Uduwe sukhangele nane lalo olukhulu kathesi. Indaba yona leyo ukuthi ama cases awe COVID-19 ama positive cases lokhu yanda especially lapha kobulawayo and lokhu vele sokwenza ukuthi lathi sibe worried, sibe anxious, so sinasesikhangelele ukuthi silwise ukuthi ingozi leyo ibe phansi ingasikhulele.
Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu ababoni ingozi elethwa umkhuhlane lo ngoba belokhe bebonakala beminyezelene ezitolo.
Indaba yokukhuphuka kwenani labantu ababanjwa umkhuhlane lo we-COVID-19 liyakhathaza kakhulu. Lusiza ukuthi ke abantu khanya nje belokhe besicala celeni bakhohliwe abantu ukuthi inkalakatha yengozi yenzakala edolobheni lakoBulawayo. Wakhangela nje emzileni yokuthenga ukudla ezitolo abantu babeminyene vele kabavulana isikhala ukuthi bekwazi ukuthi umkhuhlane lo uthelelana ukuthi abantu bethintene. So indaba elusizi kakhulu.
UDokotela Ruth Labode umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalela ePhalamende uthi bebekukhanyelele ukuthi inani lizaqansa kodwa hathi kobulawayo kodwa ilizwe lonke.
Ukukhwela kwamakhesi kobulawayo kwamkhuhlane we-COVID bekuvele kuyinto ade siyimelele. Asikho kodwa asoze ibe ibulawayo yodwa, izaba yiZimbabwe yonke. Wonke umuntu olengqondo kufanele abekwazi ukuthi yena vele i-COVID iyakhwela kwenye izindawo, lakithi izakhwela uma singavikeli.
Umnumzana Rodney Jele, ukhansila ka-Ward 23 eNkulumane, uthi abantu kumele balandele izixwayiso abaziphiwayo ukuthi bengabambi umkhuhlane lo.
Ngiyalixwayisa ngesikhathi lesi ukuthi asibekezele nini, sihlale nini ezindlini njengokuxwayiswa kwethu. Ngenxa yokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 umkhuhlane okhona njalo umkhuhlane osingenile kakhulu edorobheni lethu lakobulawayo. Singakhangela nje kuvuka kunamhlanje inani labantu asebebanjiwe positive sebelithumi khathesi. Inani leli selingangezelele. So kuqakathekile ukuthi sipractice social distancing, sipractice even le hygiene, ukuhlanzeka. Njalo kuqakathekile ukuthi sihlale ezindlini ukwenzela ukuthi singawutholi umkhuhlane lo.
Iningi labantu likhanya lethuswe kakhulu ngokuqonga kwenani lasebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19 kobulawayo ngesikhathi esifitshane kangako. Abantu kodwa babonakala benyakazela edolobheni ikakhulu ezitolo bezodinga impuphu. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM, sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Seliqonyile inani labantu asebebulawe ngumkhuhlane woqhuqho owe-malaria eGwanda South, kulandela ukubhubha komunye owesifazana ohlala eKafusi Bikinini otshonele esibhedlela seManama. Lokhu kutsho ukubana asebebulewe ngumkhuhlane lo eMathebeleland South sebeyisikhombisa. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abogatsha lwezempilakahle bathi bakhathazekile ngokuqonga kwenani lalabo abahlaselwe luqhuqho eBedbridge kanye leGwanda South, lapho abantu abedlula inkulungwane lamakhulu amahlanu asebetholakale belomkhuhlane lo. Umqondisi wezempilakahle ezansi eMandebeleni, uNkosazana Rudolph Kotzore, utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi sebeyisikhombisa asebebulewe luqhuqho kulomhlubulo. Ngokunjalo uSigodzore uthi baphakathi kokuqoqa amambule okuvikela imiyane ukuze baphe labo abangelawo. Uthi baphakathi njalo kokufafaza imithi lapho kulamanzi ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwemiyane. Obhubhele eManama ngolwesibili lo ngunkosikazi Edith Nkomo obele mnyaka kuzalwa engamathumi amahlanu lasikhombisa. Sixoxele zibulo lakhe uPretty Spanda ngesikhathi bezolanda isidumbu eManama otha unina ugule phoso kweviki esekhaya ngemva kokuthi ahanjiswe eklinika ngomvulo kule viki.
Sihambela eklinika, wafika wathestwa imalaria, wasebanjwa imalaria, wahlatshwa amajekiseni angu-2, waginyiswa lamaphilisi angu-2, kwathiwa simhambise eManama. Wafika lakho wathestwa futhi imalaria, wabanjwa futhi imalaria, wabe sehlatshwa amajekiseni angu-2, wafaka lama-drip angu-4, wagcine sefakwe ku-oxygen, kuthiwa akasaphefumuli kuhle. Besithi mhlawumbe imalaria yangkhona izayehla, but yagcina ingayehlanga. Kwasekusithi ngo-7 ekuseni wasesitshiya.
UZulu ukhathazekile ngokumemetheka kwalomkhuhlane wona obungavamanga kulomhlubulo. Iningi elifana lomnumzana Ngqabutho Mpofu lithi likhathazekile ngohulumende okhanya igoqe izandla abantu besifa.
Umkhuhlane weqhuqho kwelakithi eMandebeleni usubhuqa over 960 cases abantu asebebanjwele umkhuhlane. Kodwa-ke kasikezwa uhulumende ethatha inyathelo. Kasiboneni, sizixhase, kasikhipheni khona lokho okuncane esilakho, sikuhlanganise, sigijime, siyexhasa abantu bakithi abadinga usizo.
Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi asebenzise amambule njalo ugcobe lamafutha ahitsha imiyane ukuze azivikele kuqhuqho. Inkuthazo le iza ngesikhathi kuvela ukuthi abanye bakhela inkukhu zabo izilugu ngamambule emiyane bengawaphiwa kuthi abanye bagole ngayo inhlanzi kulokuthi bazivikele. Abezempilakahle bathi njalo ukuphatheka emsebenzini ngaphandle efana lokugolwa kwamacimbi, ukweluza izifuyo kanye lokwenjiwa kwegolide ngezinye zezizathu esezidale uqonga kwenani lalabo abahlaselwe yilo mkhuhlane. Kusenjalo umasipala wedolobho leGwanda exhasane labo somabhizimusi kanye labezimayini namhlanje basungule uhlelo lokufafaza imithi ezitaladeni ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ekhuluma lapho kusungulwa lolu hlelo, umphathintambo obona ngokwenzakala ezansi yamaNdebeleni umnumzana Abednego Ncube ukhuthaze ozulu ukubahlala ezindlini ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Kuyana abanye abajayele ukukwenza ntambama besiya amabhawa besenza amabhawa ngaphezindlini zabo, please ake kume corona le iziphele.
Inani labahlaselwe ngumkhuhlane wecorona lalo liya liqonga mihla ngemihla elizweni lasemhlabeni jikelele. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lo nyaka lapho ilizwe lifikisa iminyaka engamashumi amane lokhe latholayo uzibuse, uZulu ingcitshi zezempila kahle labasebenza ezibhedlela bakhala ngesimo esibi sezempila kahle elizweni esiveza ukubana uhulumende akenzi lutho ukulondoloza lolu hlangothi ngokwezinga laphezulu okuzakwenza kube nzima ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende ubika ukuba ilizwe lilezibhedlela ezigabeni zonke zelizwe, ukuthi leziqinti zonke elizweni zile klinika kodwa kucunula abaningi yisimo salezo ndawo zokwelaphela. Ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ebhekana lodubo lomkhuhlane we-COVID-19, iningi lithi ngabe uhulumende ubevele ebeke eceleni imali kulolu hlangothi ibizabangcono imizamo yokulwisana lawo. Ingcitshi umnumzana Charles Nyoni uthi ilizwe selokho lathola uzibuse kalizake lizihluphe ngokuqakathekisa izimpila kahle.
Singakhangela nje endabeni ezempila kahle, kusegcekeni nje ukuthi hayi akula lutho oluhle esiluyenzileyo nxa sikhangela i-COVID le esikhona kathesi ukuthi izibhedlela zethu kade vele zingalungiselelanga.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Michelle Zimunya isakamuzi seHarare othi umumo wezempilakahle selokho ilizwe lathola uzibuse ulihlazo.
I-health system yeZimbabwe ilihlazo. Ungaya esibhedlela uswele khona ukuthi uphiwe iparacetamol, odokotela bethu abala even ama-gloves.
Umongikazi kwesinye isibhedlela ongafundanga ukuqanjwa ngebizo yena ukhala ngeholo eliphansi.
Awukwanisa ukuthenga anything from imali, and because of that abantu abaningi abasasebenze kakuhle, kulama strike amaningi, abantu bayafa emsebenzini, sometimes athola kungela even iparacetamol.
Makumbe uthi ubona abakufunayo ngaphandle kwemali isimo esihle sokusebenzela.
Njengathi thina amanesi sile problem enkalakatha ngoba siyabamba laba bantu kithi kuma public hospital babuya sibabambe asila ma protective clothing angona abantu basinika.
Imizamo yokukhuluma lomphathi intambo ezempila kahle uDokotela uBhadaya Moyo yehlule ngoba ube engasabeli ucingo lwakhe, kodwa uhulumende uthi uzimisele ukuvuselela izimpila kahle. Loba nje ilizwe lenelise ukufundisa abongi abaningi, iningi labo kalilamisebenzi okwenza abanye babo babanje ngamandla ukuyadinga imisebenzi kwamanye amazwe aholisa ngcono. Laba abasebenza elizweni badla ingqoqo zomlomo ngoba iholo labo lingeneli ukunakekela imuli zabo njalo liphansi kulabo bonke emhlubuleni wangezansi ye-Afrika. Uhulumende uviya ngezithezo zomnotho athi zethulelwa ilizwe ngamika, kodwa ingcitshi ezicubulunga ezombusazi zithi imali echaphaza kunkohlakalo ngaba uhulumende ilakho ukulondoloza izibhedlela zibe lakho konke okudingakalayo. Isivumelwano samazwe e-Africa esabuja declaration sithi lapho amazwe angamalunga ehlela indleko zawo kumabhajethi kumele abele isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% emsebenzini wezempilakahle. Elezimbabwe lona kalinanzi lesi siqondi ngobuso likhetha ukwabela imali eningi kuhlangothi lezomvikela. Uzibuso walonyaka unanzwa phansi kwendikimba ethi Zimbabwe at 40 defining a decade towards Vision 2030. Bekumele umbuthano walonyaka ube kobulawayo kodwa wamiswa ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Ku Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama. Siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa ke likhumbule izihlobo. Ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuba nalingene kulolu hlelo ngogcino njengoba sisebenzela sisemizini yethu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguNtungameli Nkomo.
Kulomfundisi wesonto yeRoma obotshiweyo wamiswa emthethwandaba kwele Kenya namuhla esetheswa icala lokumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus ngemva kokwehluleka ukuhlala ngekhaya emveni kokwethekelela kwele Italy lapho okubhahe khona lumkhuhlane. Umfundisi Richard Onyango Odu uba ngumuntu wesibili kulelo lizwe ukwetheswa icala leli. Umkhokeli wakwele Germany unkosikazi Angela Merkel uthi lanxa ilizwe lakhe selenze umsebenzi omuhle ekulwisaneni le-coronavirus, ingozi yomkhuhlane lo isakhona. Ngakho uthi uzulu kumele aqaphele. UMerkel uthi inani labahlaselwa yilomkhuhlane kulezi nsuku likhanya selehlile. Kepha uthi uzulu kamelanga ayekethise ngoba lokho kungaguquka yiloba yisiphi isikhathi.
Ibandla leMDC lithi akula lutho lokunanza ngelanga likaZibuse ngoba uzulu weZimbabwe ethwele nzima ngokudula kwentengo yezinto ezimqoka empilweni yakhe. Ibandla leli lithi njalo ukusilela kwezibhedlela ezilongele umkhuhlane we-coronavirus elizweni kukhomba sobala ukwehluleka kwebandla lezanu PF ukuthuthukisa impilo kaZulu eminyakeni engamashumi amanele esidlulile. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele umgcini sihlalo we-MDC uNkosazana Thabita Khumalo.
Thina njengebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa, ilanga lokuthi likaZibuse sithi independence elizayo kusuku ezilandelayo kayisilo langa elizasipha impumela ngoba sithwele gadalala njalo sesilomkhuhlane lo okuthiwa yikorona leyo. Sikhuluma kunjenje sisezindlini kodwa siphakathi kwenkinga yokuthi ukudla kakutholakali. Uma kutholakala ezitolo sebekweze intengo okokuthi kuba nzima lokuthi uye kulezo zitolo uyedinga lokho kudla. Kulobunzima kakhulu. Ngakhangela njalo sikobulawayo silodubo lamanzi, izakhamizi eziningi kazilamanzi zifika esikhathini sokuthi zihambe kumabhols ziyethatha amanzi kodwa kuba lenkinga yokuthi kabanelisi ukuthi baphanane indawo yokwenzela ukuthi bangaphanani lo mkhuhlane okuthiwa yikorona. Kodwa kuba lokuxukuzela njalo kukabe kusitsho ukuthi ungaphuza ukuthi uyefika awusoze wanelise ukuthi watholela amanzi. So kuswelakala kamanzi lakho kuzangezelela ukuthi siphanane lumkhuhlane oyikorona.
Abezanu Makhumalo bathi lesi isikhathi sokuthi uzulu weZimbabwe ebambane elwisane le-coronavirus hatshi ukukhombana ngeminwe phezu kokudilika kwezibhedlela lokunye okungahambi kuhle.
Ezibhedlela sokuyindawo yokuthi siyefela khona ngoba akakunamuhla izanu yabulala izibhedlela zethu. besile themba lokuthi njengoba lumkhuhlane usufikile njalo bephiwe izimali zinhlanganiso zabo WHO labo DFID besithembe ukuthi bazazama ukuthi bavuselele lezi zibhedlela silungiselela lumkhuhlane. Kodwa ukukhona esikubonayo ukuthi sebelande izibhedlela ezafantolontolo yizo abazama ukuthi bazivuse, esibona ukuthi kuzasihlukuluza ngoba sizafika esikhathini esokuthi lezo zibhedlela ezafantolontolo sebezivusile asoze zanelise ukuthi zincede uZulu wakuleli lizwe. Yebo, naye kakumelanga ukuthi sikhombane ngeminwe, kodwa kukhona uma sesifike esigabeni salowo mkhuhlane kuqakathekile ukuthi sibe nyandanye. Kodwa singakhangela iZANU ilifuna ukuthi isebenze yodwa, kayifuni ukuthi ibambane lebandla lethu ele-MDC Alliance elikhokelwa ngubaba uShamisa.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC njalo ulilunga ledale lephalamende. Untungamili uphinde waxoxa njalo lo wake wamela isigaba seNsiza edale linye olilunga leZANU PF umnumzana Malaki Nkomo, yena ke othi usuku lukazibuse luqakathekile kakhulu kuZulu weZimbabwe. Unkomo uthi okukhulunywa yi-MDC akuqondanga.
Into yokuqala endizathanda ubana ngitsho yikubana sifisela wonke umuntu weZimbabwe ikhefu elihle. Sikhanyelane lokuthi sesenelisa iminyaka engamashumi amane sithole uZibuse. UZibuse wabuya ngendlela ebuhlungu lapho kwachitheka igazi eliningi. Kuyindlela ukuthi sasisilwa sibanga ukuthi abantu abamnyama labo babonakale njengabantu, kunjalo nje sibe lakho lathi ukuthi sikwanise ukulima, sikwanise ukuba lama-mine lakho konke osokuyikho ubona kutholakala kweZimbabwe. Singakhali Afrika yonke, uZibuse singakhuluma ngayo ukuthi ukhona elizweni leZimbabwe. Lapha abantu abathole khona ubuyibo babo, sithola ukuqatheka komhlabathi lokunye okunjani.
Abe-MDC bathi ukusilela kwezibhedlela ezilungele izigulane ze-coronavirus kukhomba sobala ukwehluleka kwenu njengeZANU PF kusukela ku-independence. Uthini ngalokho?
Okufanele ukuthi abantu bakunanzele futhi njalo bakuvume okuliqiniso ukuthi umkhuhlane lo usuke wethusa umhlaba wonke, wehlela umhlaba wonke jikelele. Singananzelela lalawo mazwe sithi athuthukile ajunyiwe yulo umkhuhlane bengelazo lezo zibhedlela ekade zingagcina abantu, kade belezibhedlela nje ezikaZulu ezokwelapha uZulu. Kuyafana leZimbabwe, uma umkhuhlane lo suthe wafika siyananzelela ukuthi uhulumende uthi usukumile wadinga izindawo lapho abantu abanjani abangagcinwa khona. Ukuthi namhlanje abantu ngasukuma bathi ibandla leZANU PF lehlulekile ukubusa ngamanga lawo aluhlaza athe joko, ngoba uma sikhangela kulamaklinikhi lezibhedlela okuningi okwakhiweyo ngemva kwe-independence okujonge ukuthi kuncedise abantu uma bathe bagula kumbe kwaba le mkhuhlane. Abantu abafunde ukuthi bavume iqiniso, singathela lapho kufanele khona singasoli khona sigijimele ukusola.
Abanye bathi uhulumende kaluphathi kuhle udaba lomkhuhlane lo, nanku uyehluleka ukuhlola abantu ngobunene.
Abantu bakhalele ukuthi ilizwe lethu liphiwe ama-sanctions ukuze lehluleke ukusebenza kumbe ukuthi lithole uncedo ulapho ufanele lithole khona uncedo. Namhlanje sesibondane lalo umkhuhlane, abantu sebefika futhi njalo bakhombele ibandla leZANU PF ukuthi liyehluleka. Iqiniso elikhona ukuthi ibandla leZANU PF elilo elohulumende lizame ngemizamo yonke ukubona ukuthi lisebenzisa okuyikho esikuthola sikukhona apha kwelakithi eZimbabwe. Singathi sengenza ezethu izimali singelancedo olukhulu esilithola kwamanye amazwe ngendlela ukuthi abantu bakhale ukuthi siphiwe ama-sanctions. Ngibe sembuya lapho ukuthi ilizwe leZimbabwe bekhokhelwa ngumongameli ubaba u-ED Mnangagwa, bathe sebezilusa kulalo umkhuhlane bathethe amanyathelo onke ofanti bawathathe.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU PF njalo wake wamela isigaba seNsiza South edale lephalamende. Zikhanya ziqonga izihlakalo zokuhlukumezana lokulwisana okukhulu kwabeZimbabwe abayizithandani labachadileyo kwelebhilithane kubangelwa yikutshona abantu bezivalele ezindlini phansi kweziqondiso zikahulumende zokwalela abantu kuhamba-hamba eze-lockdown emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula kumkhuhlane we-coronavirus. U-Ezra Jesus Banda we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Amapolisa England yabika ukuthi inani labantu abahlukunyezwayo ezindlini liyaqansa okwethusayo. Lokhu i-lockdown yaqalayo njalo iningi selibojiwe. Unkosana Thokoz Banda we South End on Sea uthi umkakhe sevuke ubhiyane emhlukumeza kunye lemuli yakhe.
Yazi kwaba lo ungazwani la endlini. Umkami waqala ukuba lolaka, qala ukuxabana labantwana. Esengumuntu ongasaqedakale nje ukuthi ungumuntu onjani. Kuthe ngolwesihlanu lwe-Easter nange sithi ngizwe ngikhuluma lo muntu oyindoda efonini engitshaya ngamampama, engikhama, engivumisa ethi ngikhonfesi into engayaziyo. After that ethatha ifoni yami eyitshayelela phansi yafa. Ngazama ukuthi ngifonele abakubo ukuthi mbatshele, yena manje kafuni futhi ukukhuluma lapho. So kunje nje sikhwalana endlini asikhulumisani.
Unkosazana Monica Nkomolaye uthi umkakhe umthwalise amagabha avuzayo.
Kuhlezi kuliwa lapha ekhaya. Amapholisa elithi sezesaz ngoba he-abuses me all the time and my parents want me to be patient. Bathi indoda iyabekezelela. Silabantwana abangu-2 and bayabona okwenzakalayo. Sisilwa njalo nje. Khathesi ubotshiwe and kwathiwa angahlali endlini kodwa my parents bathi ngimekele abuye endlini ngenzele abantwana.
Ukuchaya umfazi kuleli lizwe kuyabophisa. Mnumzana Norman Mchonga zamkhalela unje usevela amiswa phambi komthethandaba waseBirmingham.
Njengoba liyazi isikhathi se-lockdown ayikho into ongayenza, unkosikazi wasenithathela i-remote efuna ukubukela okwakhe. Ngase ngimjwamulela ke ngenkandami, nangu umuntu ebuya lamanzi enithela ngamanzi. Ngokwethuka ke lami ngasukuma ngamfuqa ngoba vele kwasekumanzi phansi, wachelela wawuwa walimala isandla. Kunanka amapholisa asefikile endlini, babe befika bembopha benithatha behamba lami epholisi. Hamba ngayangena ikhothi, ekhothi bafika bangicharge nge-assault, bambhadalisa ifine ye-£250. So ngilapha sengile criminal record.
Ayisibo besifazana bodwa abahlukunyezwa ezindlini. Kukhona labesilisa abadlaka lo club. Umnumzana Tawanda Ncube ngomunye wabo.
Last week wakhohlwa ukuloga out kucomputer yakhe, kuFacebook Messenger. Wabona ixoxa lamadoda betshelana ngezothando. Ande ngabala amadoda akhona aza afika 7. Ande ukhanya ke bonane lawo labantu ngoba babekhuluma ngezecansi. Ikwangidabula inhliziyo kakhulu. Manje ngazama ukuthi ngibuzisise, ngizama ukuzwa ukuthi kanti kwenzakalani. Wahle wavuka ngolaka wathi mphume endlini yakhe. Kathesi nje njengilanga ngebomngani wami. Yena nguye olomsebenzi ongcono lapha endlini. Ngikho vele ngidelela so. Besilo mntwana oyedwa kodwa yena ulabakha abayi-2 from umtshato wakhe wokuqala.
Unkosazana nokuthula moyo weSouthampton osebuhlungwini ngokuhlunyezwa ethi yena semelele i-lockdown ukuba ke iphele esule umtshato wakhe.
Ngile 30 years ngiyendile labantwana abathathu. Kodwa ukuthi ngi-abuse kanje, i-lockdown iphela nje, ngiyachiya ingcekeza leyo. Usekabheki ngambamba ekhuluma lo nondindwa wakhe efoni, sesilwa lami. Angichaye kanje, hayi bo, angeke ngihlalele i-abuse enje. Behlala ephuma esithi uyachawa ngumoya. Kanti yena uyakhuluma lomfazi wakhe eGoli.
Unkosazana Naline Ndlovu ingcwethi kwezomkhuhlane wengqondo esebenzela eBedfordshire. Yena ke uthi ukuqhamuka komkhuhlane wecoronavirus ngenye yembangela yokudlephana osovamile kwabathatheneyo.
Abantu bengahlala bevalelwe ndawonye okwesikhathi eside bagcina behlukumezeka or behlukumezana. Kube le nkulumo ezimbi ezigcina zisenza abantu balwe. Abanye njalo i-anxiety ngokwenzakalayo kugcina umuntu egcina ephethwe ngumkhuhlane wengqondo. Ama-mistakes eqala ukuvela kwabathatheneyo njalo sokulokuthonisisana suku zonke. I-lockdown level kusazaba labantu abazakhula kakhulu ngomkhuhlane wengqondo.
Umkhuhlane we-COVID-19 ngaphandle kokubulala abantu kukhanya uzachitha imizi yabantu abaningi. Kumnyama yonke indawo njalo kule Britane i-lockdown iyaphambili, akwaziwa ukuba iphela nini. Abantu asebefunyene beligciwane le-COVID-19 eNgilandi sebezinkulungwane ezidlula ezilikhulu, kukanti ababhubhileyo sebedlula inkulungwane ezinhlanu. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezachisa Sibanda.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ukuqansa kwenani labantu asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus wobulawayo lisuka kwabahlanu lisiya kwabalishumi ngelanga linye izolo, sokwethuse abantu abaningi kuleli dolobho. Seliqongile inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane woqhuqho owe-malaria eGwanda South laya kwabayisikhombisa. Silugqibeka lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.